isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Nkwenkwezi 2020 ngesikhathi seJeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ingabe qakathi lamifala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zicina zibe siba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest kona labo labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi ziphathwa mahamba kufuze ziphathalele njengoba kade samantu bengelamali
abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana phansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama-savings ungasebanga, kunzima nxa ungela-income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuphefoma nsona.
Kule viki kuwaza Friday labaculi ababili abacula umdumo we-afrojazz uVusa Mkhaya lonomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kwele Botswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingelambali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489, kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,330, labulala inkulungwane phose ezintathu 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 39,416.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethilwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthelela umkhosi ukuba uzulu akumelanga sole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court has ruled in favor of government is, in government's view, preposterous.
ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama cases ukuthi kuthiwe amadali alungile ngasivumelani lakho ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama cases ngasivumelani lakho ingqondo le kayimelanga siyivumele ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile
lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethandaba yezimbabwe iqondiswa yi-ZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo ukuzwa njalo ngesikhathi i-supreme court inqume ukuba umnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho umahluli omkhulu wemithethandaba yezimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi ukusebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
It is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the Constitution in the national
ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe lezimbabwe
matters requiring interpretation
wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe umnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo zombuso
i-constitutionalism asiyonto kumele uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi nxa sithi umuzi ngikhangele ilizwe iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo so akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe kuyabe sokungane sesitshintshela laba abakhona kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu idalelwe ukuhlala uhlalele abakhona labazazala
kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu
sifikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-honorable Kazembe ukuthi simazisi ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi sisithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kundaba zonezo zombili njalo sihambisa afikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisi u-Commissioner General Godwin Mathanga
elezimbabwe belinaza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo kodwa ingcitshi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso ngakho-ke abaningi bathi lesiyimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-constitutional court le-supreme court kuzakwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa ngimele isitudio 7 ngiseharare ngingumlondolozi Ndlovu
abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyezupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo ubathabile Masuku usethulela lolu daba
iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe-Vehicle Inspection Department i-VID ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra njalo labatshayeli kumele babe lesithupha sokutshayela ese-class 2 le-defensive driving umnumzana Arnold Chinyoka ongu-inspector kukhampani yezupco uchasisa ngalezi ziqondiso
Maybe the first advantage for putting your car to ZUPCO, one, you are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Gerisa imota uzuko ngokubana ko ZUPCO bazabe benza kholisa uconductor wonomsebenzi wakho ngokudriver kuphela awusoze udinge uconductor njalo imota yakho izabe ihlolwa imihla nemihla ikhangelwe nguZUPCO njalo ekuholiseni kwakhona ekubhadaleni uzabe ubhadalwa ngelanga lapho uqeda khona ukusebenza mihla nemihla njalo uma ufuna ukungenisa imota kuZUPCO kumele imota yakho ihambe e-VID uyehlolwa ihlolwe ukubana ilungile na ukuthwala abantu njalo akula zinto ezimoshakeleyo emoteni yakho lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver uyahamba layo ayehlolwa atestwe ukubana ulungile na ukuthatshayele abantu njalo ayenze ama-retest
uNkosiyazi Linda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabeZUPCO kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kuZUPCO angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuele ngumlando kaZUPCO, loba imoto yabo ichovisa ngoba ichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu and ngesikhathi lesise-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association kodwa thina lokhu esithola imali yethu and le mali yethu futhi awula stress ukuthi engxenye idrive uzabuye ukutshela izitori sezokhesha ini imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale uyithola ngesikhathi so kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khona
laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabeZUPCO kulabanye abathi abavumelani lakho omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo
right siyafuna ukuthi siregister amakhombi kuZUPCO but ama requirements akhona asuyingathi azikhulela kakhulu kokuqala bawutshele ukuthi bafuna i-certificate of fitness futhi amakhombi seli more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe seya-expire ukuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel ingabi ngepetroli thimona zethu bezingezepetroli zibe sizisebenzisela kuhle singena problem lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphinding amanye ongawaziyo inumber plate yayi-captured uyakwazi suka kube yinkinga enkulu kakhulu so ha sile-challenge sibili
umnumzana Nqabutho Zulu ongumthayeli wamakhombi kaZUPCO uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu
umthayeli wangikhona kufuze ebe la maphepha layo futhi akwanile akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole amaphepha la njengabo-medical labo-retest le-defensive driving mina ngokubona kwami ngibona ngathi engabe qakathi kula maphepha lawo kodwa ngibona ngathi indleko zangikhona zicina zibe siba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo-retest kunalabo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali
abanye bathi ukungena kuhlelo lwabeZUPCO kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu zinendleko enkulu ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxuswa kubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini ngoba sisebenzela sisemakhaya izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. so ulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,000 asebetholakele belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawazi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalwele ligciwane kodwa kasikezwa ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni, kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4, lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3 lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa, kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobevuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazilamali yokudla, kazilamali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakathola imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngapha.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu likhupho kwalabantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisele ekhaya babafake e-bed bridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi kabalalo leli gciwane.
Lo ke bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, owaye ngumdlali weqembu lesizwe u-Edward Sadumba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intetheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USadumba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Kariya yebhora kana tima sports idike
ikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenzisa izakhiwo lezi.
USadumba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates. Njalo ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli laseLibya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima, ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela ukuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USadumba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kule holo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlalaphansi ekudlaleni babe ngabaqeqetshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqetshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngimelesi uJoseph 7 ngobulawayo, uJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Woza Friday, Slemuko, Enzwe, Mukit, Dube, and the Wayama Ezra Chisas Banda. Labatuli Ababili, Abatula Umdu, Apo J. Uvusam Kaya, Lu, Noma Tansanga, Panangi, Oazua Nikama Luguti in Kuali.
Yebo kambe izulu kanjani lanjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezineyo so wonke isithube namhlanje ke siyachaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi beZimbabwe sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19 so ke lamhla ke siyabe silokhu esinjeni silinika khona njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane Chisa kunjani
Ngiyaphila mthembu Themba uyimelele abalaleli namhlanje kwalesihlalo nje lapho ke sithi ke ngeke chilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ivideo esiqale ngayo ke ngavusa mkhaya mkhaya ke ukhona lapha ke icingweni ngizwa kuthiwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze kuwe Italy the whole of Europe ke okwamanje usenzani isikhathi sonke lesi lockdown
yebo sabonani lokho abalaleli I-lockdown le isiphala senzima ngoba we can't asikele sa-travel asiyisebenza lutho so isikhathi esiningi mina bengise e-studio endlini ngirekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo nxa i-lockdown isiphelile ukuthi kuzwana kuvuleka ama-borders kuvuleka izinto sebenzisa ukusebenza loku-travela njalo
so siyabona mkhaya sivile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo kodwa ke wena impilo yakho manje khona manje imenjani
Hayi mina impilo yami okwamanje i-right anginasikhalazo kakhulu ngoba ngingasebenza iminyaka edlule ngiyaqalisa ukuphila angila problem kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga kunzima nxa ungena income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August
So ke zulwane abasathlo unkwali kona manje unkwali noma Thamsanqa noma Thamsanqa ke ukhona ngale kona Zimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe unkwali sawamukela kuhlelo mama
ngiyabonga salibonani balaleni labafukeni
yeah so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani
noma Thamsanqa umuntu okhulele kobulawayo afunda kobulawayo ngiyakhamisa konke isimculo khona phakho kobulawayo
so wena ucula umculo bani
mina umculo engizele kwa kakhulu umculo wesintu ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantu abangomama kodwa ngiyacula i-album yami engicile khona imbube kuphela ngiyacula futhi ke ngisebenzisa lezidingo then kwezinye isikhathi ke ngiyayenza ke zona lezi zalezinsuku i-house ngiyenze ngingene even la ku-R&B depending on situation
kule ngoma eziningi osuzijayele sibile enye yangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ithona ingoma le
ingoma le yingoma vele ekhona ingoma yayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami so yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi lanxa uyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxa ngingekho ekhaya ngithatshane ngize ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya
awuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzela akushaya isizwe
nyawo lami lolu nyawo lami lolu nyawo lami lolu likanyana nyawo lami lolu
Yeah,
yeah, yeah.
Shole kiziyo ya mitawe
Nyegele nghambe
Shole kiziyo ya mitawe
Kiziyo ya mitawe
Pete ke uta ukelo ratu Wala mtanjero chisa Chisa ke pete kuna mpoke wa mamchana mtaka mamu
Ustaduba kakulu ke logate lupukele lesa skati Njona nchilo ke uti sege la mani Tana bagiti wana stenge ke music Yabu uwa iTunes labo Matisipral platforms onke liba segele Njalo ke Studio 7 Iretwe yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njengalokho esikwenza lo Dube ipage yetu le view endebele thatha ke kathesa ukuthumela abangani bakho li share like the page and share it ebantwini abangayaziyo njalo namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamara abantu besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lolu hlelo 24 hours a day is view endebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna ama video wonke wafuna emhlabeni.
Lamhlanje wasithanyele ebezihamba phambili inani lasebetholakele belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu kanye 51 kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuwoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz uVusa Mkhaya lo Noma Thamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elichukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.